Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Emsakazweni we Studio 7 nomvulo ebuseni mhlaka 26 kuLwezi uqolongo lwesibili 2019 kuLwezi igama lami ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje amabutha ambalwa edlula ikhulu inengi lawo lise Harare asevaliwe iziphathamandla zikahulumende ngoba itholakale esebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uZulu.
Laba abangezempilo bayasho nje ukuthi umuntu wokugcina isidumbu ngeke ungene esiswini somuntu yebo ukulimaza umuntu, ngeke uyekele ukulimaza ingqondo, ngeke uyekele ukulimaza amaphaphu, ngeke uyekele ukulimaza izinso kanjalo. Izitho zomzimba ziyalimala njengoba vele kakwenzelanga ukudliwa, kuyikhemikhali.
Inengi lithi uhlupho lokusilela kwemali lilokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula entsha ebalisa i-$5 le-$2 yephepha kanye le-$2 yamatshe eyama-bond notes.
Ngafika kule ndwendwe ezesabekayo abantu bahlezi phansi batshela ukuthi imali kayikabi khona, abanye bathengisa ukuthi bazathiwa ama-$50 ngelanga, bebethi bona banika 200 angikwazi anikwa sikhathi kani ngoba ngithengisika mina kwathiwa hhayi ngangcono ukuye kusasa. So udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili kaloku akupheli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Omunye wabasekeli bakamongameli Mnangagwa Mnumzana Constantino Chiwenga ubikwa eseqalisile umsebenzi njalo ephatheke emhlanganweni wayizolo oqhutshwa ngemvulo yonke owe-Monday briefing oholwa ngumongameli Mnangagwa. Amabutha ambalwa edlula ikhulu inengi lawo lise Harare asevaliwe iziphathamandla zikahulumende ngoba itholakale esebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uZulu. Amabutha la abikwa esebenzisa umuthi othiwa yiformalin osetshenziswa emamocha agcina izidumbu. Uthelwe enyameni ukuthi ingonakali ngenxa yokusilela kwamandla amagetsi asetshenziswa ukuqandisa izidumbu ukuthi zingonakali. Kodwa abezempilakahle bathi umuthi lo ulakho ukugulisa abantu ungadliwa okwesikhathi eside. Ingcwethi zempilakahle zithi umuntu engathenga inyama ebone ingahlalwa impokane yisibonelo sokuba iyabe ithelwele umuthi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, kulobu bobukhono sebusenzakala phakathi kwelizwe obokugcina inyama njengesidumbu ukuze ingonakali idlulele phambili isetshenziswe insuku ngensuku ezilandelayo. Lokho kubangwa ukuthi sekuswelakala amandla kagesi elizweni sekuze kuletha abantu ukuthi benze into egange ngendlela eyisimangaliso. Kodwa-ke asingeke sibasole bebodwa laphana singakhangelanga imbangela, impande zalokho kungumbuso ongamanga kahle othetha amandla kagesi wenza ukuthi abantu baze baphile ngayo nale ndlela asebephila ngayo.
Khona selikelezwa na ukubana abantu abadla inyama elemithi yona le balimali okunganani?
Asikahlangani lo muntu yena ngokwakhe esingathi usevele esibhedlela sebuyahlolwa ukuthi kungabe kunjani, kodwa laba abazingezempilo bayatsho nje ukuthi into eyokugcina isidumbu, umuthi wokugcina isidumbu ngeke ungene esiswini somuntu yeke ukulimaza umuntu, ngeke uyeke ukulimaza ingqondo, ngeke uyeke ukulimaza amaphaphu, ngeke uyeke ukulimaza isibindi, izinso kanjalo. Izitho zomzimba ziyalimala ngezinto ezinjengoba vele kakwenzelanga ukudliwa, kuyikhemikhali, ngokunjalo kuyalimaza. Kusho ukuthi abantu abaningi bazaba nemikhuhlane ekhona okwamanje kusenzeka beqeda ukudla, kumbe eza kuza phambili le kulokhu kusidla kancane kancane okunjalo empilweni zabo.
Wona khona yini amabutha eselizwile ukuthi asevaliwe ngodaba lona lolu ngoba sizwa kuthiwa eHarare asemaningi kakhulu?
Ye, bayakhuluma ukuthi liyana ibutha iphiwe inotice, kodwa bayakuphika bona laba bamabutha bathi hayi azange senze into njengaleyo. Uhulumende wethu inkinga yakhe usebenza kusensitha akavezi izinto ngokusobala ukuthi hayi nansi ingozi ngokuba uyakwazi ukuthi nxa ekhuluma ngalokho abantu bazakhomba ngakuye bathi bona hayi wena ngoba ngesona lesi simo ukuthi abantu bazibenza izinto ezigangeka ngaka kodwa ke ngabe bevinjelwa ukuthi bangathengise abantu abanjalo kuyabe kwenza into eqondileyo ngokomthetho ngokuba into esikhangelayo yingozi esebantwini abasuka bayethenga inyama akula mehluko lokuthi umuntu akuthengisele inyama yenja kumbe edonki kumbe ehashi akuthengisele sithi ngenkomo kumbe ngembuzi umuntu onjalo uyabe sona kakhulu okufanele ukuthi ajeziswe ngokomthetho kunjalo labantu ababegcina imali besondla inyama ngokusebenzisa imali yokugcina imithi yokugcina izidumbu benza into egange kakhulu okungafanelanga yamukeleke yikuthi zize silohulumende oqinileyo ucindezeleni kodwa obuthakathaka nxa kusize ekuvikeleni abantu lamalungelo abo.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali lulokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula imali entsha ebalisa i-$5 le-$2 yephepha kanye le-$2 yamatshe yama-bond notes. Kodwa yena uhulumende ubikwa isithi uhlelo lwemali entsha lukhangelelwe ukusebenza njalo usaza kwethula imali efanayo elesilinganiso esiphezulu. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association uthi iningi lezakhamizi lilokhu lingakayibambi ngezalo izandla limali.
Akulalito solujinjile ngokufaka kwemali entsha ngoba kade sesikhuluma nje mina ngokwambili kangayiboni njalo ungahamba emabhange engafika emabhanga kuzikile esanda kuphela ngafika kule ndwendwe ezesabekayo abantu bahlezi phansi batshela ukuthi imali kayikabi khona abanye bathenjisa ukuthi bazaphiwa ama-$50 ngelanga ebhanga lapho engingafika khona bebethi bona banika 200 kodwa ngananzela ukuthi vele amanamba akhona akhanya anile kuseni angikwazi anikwa sikhathi bani ngoba nithengisika mina kwathiwa hhayi kungangcono ukubuye kusasa so udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili kaloku apheli ngoba ungafika lezitolo lapha ngengafika kwo-complex kwonkulumane lapha ama-price abo avele price elabili kule price ye-cash iyabichiphile iyakungela i-cash yakhona kuzofika le price ye-swipe kumbe i-co-cash iyabi phezulu mhlawumbe mhlawumbe faka umzekelo kwounto enjengempuphi 10 kg ngithe ngibuza bathi 10 kg bayithengisa $60-something ngithe sithi ngiyakuyikhokhesha bathi hayi ngiyikhokhesha sokuyi-$80-something so ngokunjalo ke ihlupho lolwalo lwemali lwavesi lalo kalukaphele engakwaziwe ukuthi imali abayiphrintileyo intuthwana kumba imali abayiphrintileyo iphumile futhi njengoba sasize kuthiwa besike seza kuthiwa amanye amabhange amabili kade qanjiwe laphana abe seqalisile vele ukukhipha imali yakhona ukuthi uyalikhishwa mbani siya ngaphi yinto esingakwaziwe kodwa ngalesi ngikhuluma nje uhlupho lwemali lokhu luqhubekela phambili ngoba abantu baluthwana bayibambile imali yangkhona ngoba abaningi lokubekela amabhenki bathana emabhenki bengayitholi ngumehluko wakhona fika unanzelele ngoba lokhu kuqhubekela phambili kusilela kwemali
kulabo abathengisa phandle ama-vendors lalabo nje abalemali enilutshwana iyabonakala yini imali yona le
singazi kulabo abathengisa ezitaladeni ngoba bona bahlala edolobheni kodwa ke thina kithi esiyabe sifuna ukuthi siyethatha amaholo ethu asikayiboni ndingawuthe wabale lakhe uyathola mhlawumbe i-$2 bond liyana kathi i-coin ngiyambona abanye bewathwele nje abantu ababevukele khona bewathwele ngamasaka laphana benikwa ama-$50 wona laba abalelakhi njalo banikwa ama-$200 kodwa i-$5 le-$2 inothi sibili ukuthi ungabona umuntu ephonga uthulayo hhayi kakukavani khayani ukuthi kunama-cabulezo akwazi abathola impentsheni umuntu yabe esuke emaphandleni ezothola impentsheni yakhe abe sephiwa mhlawumbe i-$50 khona khona kakuncedi ngalutho ngoba uyabe gade nge-$5 esuke endlini aphinda abuyele futhi endlini sokuyi-$10 uyabe vele landa malini and ethelelo viday bagcina vele bengathola ngalutho ngenxa yokuthi imali kayitholakali ngoba amabhange amaningi afaka ku-$50 ngawuthe waba lenhlanhla zoba ngijile ayadlula ku-$200 but mali utshwala nika $200 ngize ibhange lilodwa elinika $200 amanye abavele nika ama-$50 so udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili ngoba abantu lokhu mali ukuthi basebenzisa i-swipe kumbe i-co-cash ukuthenga imali zabo ziyadliwa ngoba uyakudliwa nge-almost $20 or $30 phezulu emali kade vele umele unjani uyibhatale.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ephetulo lokhuyana phose ngamaviki wonke kathezi, le ntengo yempahla iqonga njalo yini kumbe akuhambelani?
Intengo yempahla ngisenginanzela ngolwesihlanu ngangena abantu ngakathi ukuthi ngena edorobheni kuyobe kuqalisile vele kutshintsha ama-prizes, okutshengise ukuthi intengo yempahla isingaphezulu kokutshintsha kwentengo yephetulu. Ipetulu iyabikhwela ngabo 16-15 cents kusake bo-20 cents kusanga ukuthi umuntu ungaziwe lizwe, ngoba ungakunanzela ngapha kuphathi yelizwe le-western side i-petrol rate iyadula ngenxa yokuthi wafaka umthethelwana ukuthi iyabikhwela kusiya ngokuthi isuke ngaphi siya ngaphi. Ngahamba kibo Harare ngani petrol yabe kibo $16, ngafika ngapha kibo Bulawayo iyabe isikibo $17 kulanda ama-$18 ngenxa yokuthi bazokufaka imali yami yoku-transport i-fuel. So khonoko kwenza ukuthi izinto zethu ngapha ku-western side ngentshonalanga nelizwe zidule. Okungaka ngokuthi ma i-petrol ayikhwela le ntengo ngale ma-shops lawo banjani bayakhweza, njengoba ngisithi ukuthi ngolwesihlanu beyevele bekhweza izinto zikhwelile sibili, angazi bebecabangela ukuthi abantu bazathola ama-bonus bekuyini, kodwa sezigqazile izinto okunye okungazayo kubonakale.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association, sixoxelaye ekhona le koBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi usemisile okwesikhatshana imithelo kanye lamalayisensi omumbu, impuphu leflawa ukwenzela ukuthi ukudla kutholakale lula ngesikhathi ukuswelakala kwezulu sokudale isimo esibi. Lokhu kutsho ukuthi abantu abazimeleyo kanye labamabhizinisi bengawoda lokhu ukudla kwamanye amazwe bengadingi imvumo yamapermits. Uhulumende uthuza kwethula uhlelo lolu oluzancedisa ekwehliseni intengo yeflawa yokupheka isinkwa lempuphu njengalokhu okwathenjiswa kubhajethi. Omunye wabasekeli bakamongameli Mnangagwa, umnumzana Constantino Chiwenga, ofike elizweni ngomgqibelo evela kwelatshwa eChina okwenyanga ezine, ubikwa esesilile njalo useqalisile ukusebenza. Umnumzana Chiwenga ubikwa iphatheke emhlanganweni wayizolo oqhutshwa ngemvulo yonke owe-Monday briefing oholwa ngumongameli Mnangagwa. Intatheli zindaba zephephandaba le-The Herald zithi uphinde waxoxa ngenhlelo zakhe zokulima njalo ubebukeka ethokozile kakhulu njalo ethe khwatshu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Elibonani emsakazweni we-Studio 7 ngiyabalaleli, la iZimbabwe sibhukudike yaziyawa ngeqolo. Nabaniwe ngesisu ngizobambelela ngezandla ivuku. Yonke into i-up down ayikho into ebambekayo. Into ebambekayo kushaya kwabantu kuphela. Nazi izinto ziyakhuphuka imihla namalanga, uPresident Thuli into yaziyo ukuxotha udokotela lokuguqula amagama ezitarada loba kuthiwa ini akuladlozi lagida lazidakazela leli yilo. Nanku amaqhawe ashona ubeshiwa nkomo, azange bathiya bebazi izithombe zabo, zabazelwa ngabantu ngenxa yezenzo zakhe ewazenzayo emphakathini ezinhle. Kungakho bamenzela isithombe sokuthi bamkhumbule ngaye. Yena bubonika ngeke bemenzele konke konke lokhu ngenxa yezenzo zakhe ezini.
Basakazi bethu siyabonga kakhulu ngomsebenzi lowo mpangazi Dehauroni. Besivele sithukuthele ngaphakathi ngamabhakani abhalwe Robert Mngane. Pho lo owangezelela engezelele ibizo, ibizo leqhawe nxalalifile kumbe liyaphila. Umgwaqo ngosinika ibizo lakhe ngolokukhumbuza, izikhumbuzo zokuthi lozazalwa athole leyo bizo. Nxa kungathiwa umgwaqo lo nguRobert Mngane, wenzani uRobert Mngane koBulawayo? Mnakagwa uyenzeni koBulawayo? Buza kwenzani empilweni yakhe koBulawayo? Ngizwa ubuhlungu kakhulu, ngikhala ihlwe lodwa njengomthakathi. Bathi abantu be-NBC kanti bafuna sikhulume ngemgwaqo olokhuzeni osolobhoni bangcono lanxa kuthi wayelibizwe lesitha. Kuyisikhumbuzo sokuthi usolobhoni nguye owacenta lowo mgwaqo. Omsika benzeni nxa kuthi uside Malunga lapho elokishini yayihlala khona unganika umgwaqo othize kumbodlula endlini yakhe eyindlu yakhe, kuzawube isikhumbuzo ukuthi uside Malunga wayehlala lapho abone lo mgwaqo lowo ubhalwe ngebizo lakhe negama lakhe. ezulu ungathatha uJohn Landa uyomfaka eHarare umfakele ukuthi kutheni wenzani khonayo umthatha uyomfaka eMtaro umfakele into wenzani khonayo uyisikhumbuzo sayo umgoqolana bazama ukuthi singakhohlwa lezizukulwane zethu zikwazi ukuthi isitha samaNdebele esikhulu nasi sibhode emgwasilalo omgwaqo usikhumbuzani ngegama lakhe lisemgwaqweni lawo mabizo singawavumeli vele engahlali emlonyeni wethu nanxa bengasehlula ukuthi azahlale khona kodwa sivele singayibizi imgqobo le kwangcono sihlale kungokusikusaveni labo abangakithi igcekele lebhola liyanikwa lowo muntu kumbe ngulukhawuthi kumbe ngudabengwa khangelani i-South Africa akakuquli nje lamabizo kanti thina kujahweni nemigwaqo ngoba kuzama ukuthi lalalazani kube ngule kade ngaso zabiselakho ibizo lodwa lapha yikho efaka amabizo amalutshwane ukuthi silibale sibona ngani uyasinceda asoncedo lokho ukuthi imigqobolamabizo izinto zenza ukuthi impethu ingena ngesikhawu abantu laba singenile basingene emadolini sixega amadola enxa yabo lokho bebisa amagama abo ukuthi sizowathini sizowakhoza ngemva kokusibulala hhatshi bantu bakithi ngiyabonga
phela njani bantu bakamthwakazi mthwakazi omuhle likhuluma lo maluphahla mina endabeni leyi eka vice president uChivengwa ukuthi yebuyile ho eZimbabwe wasebuye ngazi ukuthi ubuyile mina vele angiboni ukuthi kuqakatheke ngani kanti anti umuntu vele maye buye uyaziwa imuli yakhe ukuthi uyabuye ayisikho cala lokuyana la ngokuthi uthiwa abahluphana lo ongameli wasekithi owaseZimbabwe mina vele lokhu vele nje kuyafanana ngoba labana abantu vele into eyi-one ngaze sithi kumbe abahluphana kumbe njani bayakwazi ukuthi bayenzani this one I don't think ukuthi vele kudingeka thina kulokhu thina esikudingayo ukuthi kulungiswe ilizwe lakithi izinto zilungise umkhono wami ube uphakame abantu benelise ukuthola ukudla abantu bayalamba bayalamba abantu laba abantu bakithi abafundi babe belokhu besifa endlala belokhu esithi ZANPF ZANPF befela khona kuZANPF lapho belamba bephathwa nzima ayi angazi ukuthi kuhamba njani shu kumbe abaloyizana
mina nginesimanga sokuthi kanti umkhosi omkhulu kangaka owe-MRP umthwakazi libala inyuzi umhla amalanga usuku lemini kodwa bese kubonakala sokuyikuthi ma kusenziwa umthwakazi alisabali inyuzi lokhana kungicacela ngenye indlela yokuthi kusho ukuthi lisebenzisana ingxenye yenu lisebenzisana nezani okuthiwa kuthiwe hhayi lingaze kwakhutshwa into ekhulunywe ngumthwakazi kungenjalo ngakuthiwa kukhulunywe kunyuzi ngoba inyuzi zilalelwa umhlaba wonke sesikulalela sesikuzwa kungama-audio kodwa kule nto okuthiwa ngu-studio 7 ongakhetha uhlele ake kulungiswe khona phana
Msakazi mina bengicela ungisize lapha ngifuna umculo kaNqobile Malinga lo utholakala kuphi mina ngiseGoli eMorning Side
Yebo ke sibonge amazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1202 465 0318 kumlaleli ke othi obekhuluma ngokwemthwakazi asaqedisisanga ukuthi utsho kuphi njengoba siyake sizame ukukhuluma labo siyake sikhulume labo kulo umsakazo njalo odinga umculo kaNqobile Malinga ngabona ilwane sutshaya izolo othi Highlanders siza kudingela kuhle ukuthi ungawuthola ngaphi sikubhalele umbiko lapha kunamba zakho ze-WhatsApp ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abahlali bedolobheni lebheni e-DRC abakade besonde begane unwabu bachise iholu yaleyo ndawo izolo kulandela ukubhubha kwabantu abayishiya kalombili okucatshangelwa ukuthi babulewe ngabahlamuki basuke lapho balubhekisa enkambeni yomanyano we-United Nations njalo bathi bafuna abalondoloza ukuthula kulumanyano begoduke ngoba sebehlulekile ukuvikela abantu ekuhlaselweni ngabahlamuki. Idolobho leBeni lihlaselwe njalo ngumkhuhlane we-Ebola. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bakahulumende we-Iran zithe gwaqa edolobheni leTehran zisethesa elemelika lamanye amazwe icala lokubangela ukuthi abantu betshengisele besola uhulumende njengalokhu okwenzakalayo kulelo lizwe. Abasekeli laba batshise amafulegi e-Israel leBhilithani. Basole eleSaudi Arabia besithi lalo lixhasana lamazwe la ukutshotshozela abantu kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ephethulo. Namhla kwesiphathelane lelemelika sixoxa nonkosazana Sibusisiwe Dube osedolobheni leMinnesota okuhlelo lwe-International Humphrey Fellowship emele iZimbabwe. Unkosazana Dube, ongumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe, usichathisela okuningi ngasekwenzile kulolu hlelo.
Ngiyabonga. Uhlelo lolu luqhubeka kuhle sibili ngoba sengibenyanga ezintathu lengesine ngokwe-public policy kukhangelisa ukuthi abantu ama-policies ayenziwayo bayavumelana lawo yini. Abantu baya-involve yini, bayangeniswa yini kuhlelo zangkhona nxa ilizwe lisithi kumbe abameli kumbe laba esithi ngama-member of parliament abephalamende bephezulu ngale belungisa ama-policies abo. So uhlelo lolu liyasitshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthi uZulu abe phakathi kwalolu hlelo. UZulu abe nguye oqondisa ukuthi uhlelo lolu luhambe kanjani olwe-policy making.
Lokhu ubona ingani kuyanceda yini kuyasebenziseka esimeni seZimbabwe?
Ye, kuyasebenziseka. Yikho kuqakathekile ukuthi abantu befunde okwenzakala kwamanye amazwe bebona ukuthi abanye amazwe bakwenza kanjani ukuthi izinto zabo ziphumelele. Njengoba thina sizibiza sithi i-developing country or America ngamazwe athiwa ase-developed. So sifuna lathi ukufika ku-stage kumbe egwalweni abasebekulo in terms of izinto ze-public policy, izinto zabo ze-governance ukuthi bona bahambisa njani kwezombuso welizwe labo kumbe kwezombuso kwama-community abo abaphila kuwo. So kuyancedisa ngoba uyathola ukuthi balama-policies abantu abasakhulayo, balama-policies labo abafazi. Ekwenzeni lawo ama-policies abakwenzi nje bephezulu le bengamalunga e-Congress kumbe abameli belizwe leli. UZulu wonke uyabuzwa kule ndlela ezenziwayo abathi kumbe advocacy lama-consultative meetings abawenzayo. Bambe uxoxisana labantu ukuthi libona kanjani ukuthi singayenza uhlelo lolu luzasinceda njani, kuza kunceda njani ukuthi uthuthuke wena lapho khona wena ku-state okuzo eMinnesota, wena lapho khona la we-New York kuza kunceda njani. So lathi nxa sengibuyela le sesibuyela elizweni lethu abantu abe-Humphrey Fellowship lifika likhangele ukuthi iZimbabwe ime njani. So nxa selisenza ihlelo lezi zithiwa ngama-policies kumele likhangele biza abantu abamele elibayenze lama-policies libabuze labo nxa li-craft ama-policies enu. Njengokuthi nxa senze kwabasakhulayo esingama-youth ama-meeting elabeliwayenza kumele kube labameli bama-youth that's in every province. Nxa lisenze kwabafazi kumele kube labameli babafazi abahlala emphakathini nalaba abafazi elibayenzela ama-policies.
Usukhangela indlela okufundwa ngayo khona ngapho lempahla esetshenziswayo esingathi ngama resources, ungathi kuyakhanya yini umahluko leZimbabwe ukuthi impahla zakhona ziyatholakala ukufunda kwakhona kwenza kube lula?
Hayi, kuyatshiyana sibili impela ngoba njengengakutsho lapha ukuthi leli lizwe selithuthukile kakhulu thina sisasemuva kancane singatsho ngendaba ze technology sisasemuva sibili kancane. So nxa lifundisa izinto lezi lifundiswa ngempahla eziphakemeyo, ama resources akho naphakeme kakhulu, awafani lawa sekhaya esilawo ngale eZimbabwe. Kodwa iZimbabwe ichiyene leMelika, abantu beZimbabwe abakufunayo kuyachiyana lakho kancane la kweMelika kancane nje futhi kancane. So ngalezo mpahla esilazo thina eZimbabwe ngibona ngani singakungafezeka esikwenziwa lapha ngesilungu you customize, ukwenza ufanele indawo lapho osebenzela kuyo. Ngeke sithathe izinto zeMelika sizihambise eZimbabwe, kuthiyeni imvelaphi yethu, ama-cultures ethu athiyeni. So impahla esizisebenzisa ngapha ngeziphezulu kakhulu, ukufunda izinto ze-policy, ukufunda izinto ze-public administration, ukufunda about youths, ukufunda about women nje. But lathi impahla esilazo eZimbabwe sihambelana lokuthi uZulu wethu ufunani. Ngoba soze ngiye emakhaya mina ngisebenza ngokwamagagasi internet, umuntu umfazi osekhaya kumbe umyouth osekhaya phakathi kwesidikidiki senkaya ngeka kuzwisisa okunye kwakhona okwenziwa lapha. But ngingathathe ngifundiswa lapha ngikucubungule ngikuhambelane, hayi mbonani kungathuthuka.
Yabake lo nkosazana Sibusisiwe Dube okuhlelo lo International Humphrey Fellowship njalo engumqondisi wenhlanganiso ye National Youth Development Trust eZimbabwe. Sixoxelaye eseMinnesota khonapha eMelika. Kambe uya kuthola ukudla okunjengesitshwala lokunye eMinnesota na unkosazana Dube, njalo iningi elivela eZimbabwe lenzani ngendlela yokuzithokozisa. Uyakhumbula ekhaya na? Sizaqhubeka ngalolu daba kusasa kuona lo umsakazo wenu weStudio 7. Okwamanje ke kesilalele inzwisayo umculo weBlack Mfolo sibe sithi egwele uchena. Yeboke singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabhutsha ambalwa adlula ikhulu, iningi lawo liseHarare asevaliwe iziphathamandla zikahulumente
ngoba itholakale isebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingavoli enyameni ethengiselwa uZulu. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali lulokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula imali entsha. Injongo kuyikuqeda lolu hlupho. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC.